Siyababonga ke uChris kanye loMavelas ngokusinika izindaba ngolimi lesiNgisi. Siyalamukela kuStudio 7 ngolesibili mhla ka 22 Mpalakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Sisakaza siseWashington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Unity Day asiyiboni ngoba thina njengabantwana abancane asikaze sisebenze ama industry avalile. So ukuthi sijabule nge Unity Day siyabe sijabulana. Ayikho into yenza ukuthi sijabule. Nxa sikhangele sibona kulobuncindezelo obunenge elizweni.
Amabandla alishumi lantathu aphikisayo aweZimbabwe kumanyano we-National Electoral Reform Agenda NERA athi kasikho isizathu sokuthakazelela usuku lwanamhlanje olwe-Unity Day.
Yena umama wami umbona ngani olelungelo lokuthi engcatshwe kona ngale ngoba wakontributa ekukhululeni ilizwe lelo ngoba ama-veterans wona lawo alwani ukuthi babe bengabhekelwa labo mama bethu babe bengasoze belwa inkululeko.
Umnumzana Agai Georgia sowebandla leZANU-PF kungcotshwa emathuneni awe-National Heroes Acre kulokhu khonana okukhulu kwamabandla aphikisayo esithi lo ususiba ngumbuthano wabebandla leZANU-PF kuphela. Abaphila ngokuzisebenza lokuthengithengisa bakhala ngokuthi ikhisimusi yalo nyaka ikhanya ingasoze isebenzeke lula. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amabandla alishumi lantathu aphikisayo aweZimbabwe akumanyano we-National Electoral Reform Agenda NERA athi kasikho isizathu sokuthakazelela usuku lwanamhlanje olwe-Unity Day ngoba lungatsho lutho kuZulu lubonwa njengolwebandla linye eleZANU-PF. Befisa kube ngolugoqela wonke umuntu kungakhathalekile ukuba ngowaliphi ibandla lezombusazwe. UMavis Gama usipha lolu daba.
Lokhu ngokunye okumunyethwe embikweni wala mabandla owethulwe lamhla emhlanganweni lentatha lezindaba owenzelwe eMedia Center wafundwa ngumkhokheli webandla le-African Democratic Party uNkosazana Marcelina Chikasha. Umongameli Robert Mugabe lenkokheli ebandleni lakhe babekumlando wokube lokhe belomkhumbulo wokuba kube libandla linye elibusayo elizweni okwakuvele kuyisona sizathu sokulobelana lesi sivumelwano sokuba kube lokubambana elizweni phakathi kwamabandla amabili ayengakhumisani umlotha eleZANU-PF lele-PF ZAPU esazala lolu suku lwalamhla lwe-Unity Day olunanziwa minyaka yonke mhla ka-22 Mpalakazi selokhu salotshwayo lesi sivumelwano ngomnyaka ka-1987. Ophethe uhlangothi lokuqhutshwa kwenhlelo ebandleni le-Democratic Assembly for Restoration and Empowerment umnumzana Machiwa Mhlanga ugcizelele okhulunywe zinkokheli embikweni wazo welanga lokunaza i-Unity Day.
So ama opposition political parties wenza ukuthi sisebenze sonke sibambane sema political party opposition onke elizwe leZimbabwe. Ama political party wonke wenza ukuthi wasebenze sonke ukuforma the real unit not like iZANU-PF yenze lokho.
Ube khona laye okuhlangothi lezomculo webandla le MDCT umnumzana Patterson Murimoka ovela eBikita West eMashingo.
Unity Day asiyiboni ngoba thina njengabantwana abancane asikaze sisebenze ama industry avalile. So ukuthi sijabule nge Unity Day siyabe sijabulana. Ayikho into yenza ukuthi sijabule. Nxa sikhangele sibona kulobuncindezelo obunenge elizweni.
Ngabe abeZANU-PF bayaguqula indlela lolusuku olunanzwa ngalo kube lokubambana kwamabandla wonke elizweni kuveza uMurimoka.
Umlimo esidala thina njengabantu wayengakhethi ukuthi wena ungumhlobane, ungumdebele yini, ungusamanyika yini, ungumkharanga yini. So thina njengabantu sasikhangelela ukuthi nxa sikhuluma ngokubambana, siyabambana singela ukukhetha ukuthi wena ungokozibani, uvela kuyiphi imoli, lizuza okungakanani.
Abamabandla aphikisayo la bathi akula kubambana laphakathi kwayo iZANU-PF nangu iqhubeka layo ihlephuka kulokuxokozela okubangele ukuxotshwa kwenye yenkokheli yazo ukubalisa owake waba ngumsekeli kamongameli uNkosikazi Joyce Mjuru. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Kunjalo nje inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu esigabeni seMandebelene eibhetshu likaZulu namhlanje ibe lombuthano wokukhumbula abatshona ngesikhathi sombhuqazwe wegukurawundi ngaleli langa le-Unity Day. Leli langa lafa kwakubana libe likhefu lokunanza isivumelwano se-Unity Accord esalotshelwana phakathi kwamongameli Robert Mugabe lo owayengumsekeli kahulumende umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. Lesi sivumelwano samanyanisa ibandla leZANU-PF lele-PF ZAPU kwaba yiZANU-PF. Kodwa esinye isiphathamandla senhlanganiso yebheji likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo utshele iStudio 7 ukuthi leli langa kalimelanga linanzwe nguye wonke umuntu ngoba kwakuyisivumelwano samabandla amabili kuphela.
Besilombuthano namhlanje sikhangele ilanga lika-22 December okuthiwa ngohulumende li-Unity Day. Thina njengenhlanganiso silikhangele njengelanga elokumisa umbhuqazwe esilikhangele sathi lilanga le-Morning Day ngoba kuyinko ilanga esilinikwe ngohulumende ukubana sikhumbule izihlobo ezathiywayo ezasithiyayo lesingakwazi ukuthi zayanga nabomama kubanika ithuba abarethwayo nokuthi behlise izinyembezi. Singathi lithuba nzile ukuthi sikhumbule usizi bona lololo ehlayo elizweni.
Bebe baningi okunganani abantu?
Abantu hayi besinganisanga kakhulu kodwa bengaba yi-100.
Ya, ungasitshela ngamafitshane ukuthi kuyini kakhulu kade kwenzakala lapho likhumbula labo basitshiyayo?
Kakhulu besizama ukuthini injongo yethu ukuthi abantu ungakhangela kakhulu balithatha ilanga leli belenze ilanga lezana. So kakhulu besilontsha umkhankaso ukuthi hayi ilanga leli kayisilo lezana but lilanga lethu labantu ikakhulu laba abalahlekelwa yini izihlobo ukubana sihlanganise amakhanda sikhothamise amakhanda sikhumbuleni izihlobo zithe zadlulayo. So singathi yinjongo yethu kakhulu oda siyilontsha ukuthi kube ngumkhankaso esizawenza sisiyathiwa kumnyaka ozayo ukuthi ma inkosi evumile labantu bekwamukela kube sekuyikuthi umuntu wonke owalahlekelwa isihlobo u-22 December akamkhangeli njenge-Unity Day kodwa umkhangela njengelanga lokukhumbula izihlobo ezanjani ezalahlekayo.
Ungasitshela ukuthi ngeminyaka elandelayo likhangelela ukuthi umbuthano lo ube njani, lizanxusa yini abakuhulumeni?
Sikhangelele ukuthi umnyaka ukuya iminyaka uphela isiphela ishelekana kube sekuyukuthi uma umkhankaso wethu uhambe kahle wonke umuntu kube kulilanga asilihlonipha ngoba yena unabanye abathi lilanga elingaqakathekiyo bade abalilandaba. So sikhankasele ukuthi wonke umuntu ebe sekuzisa ukuthi ilanga leli isedi liqakathekile, kuqakathekile ukuthi silifake ezinhliziyweni zethu ngoba yililanga lokuthi sikhulumisane lalabo abangasekhoyo sibakhumbule sibakhalile.
Umnumzana Mbuso Ofuzwayo yisiphathamandla senhlanganiso ezibiza ngokuthi yibheju likaZulu ubekhuluma lapho kwecingweni leStudio 7 ekubulawayo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Ekhuluma emngcwabeni kamnumzana Agai Georgias e-National Heroes Acre lamhlanje umongameli Robert Mugabe usole indlela abamabhanga abasebenza ngayo ebeka lolu hlangothi umlando wokuqelibezela uZulu. Wengeza ethi ulethemba lokuba ukusungulwa kokusetshenziswa kwemali yakwele China kuleli kuzaphathisa ukulungisisa lolu hlangothi lwehlukane lemikhuba yalo emibi le. Intathele zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngelinye lamakwaya abekade ekulomkhosi kuzacula ingoma zokholo kungele Buliriro Roman Catholic Choir ngesikhathi kungcwatshwa umuyi umnumzana Agai Georgias. Umuyi uGeorgias obe ngomunye wamalunga edale lesenethi engowebandla leZANU-PF ubhubhe ngolwesihlanu olwedlule ngemva kokugula kwesikhathi eside uchazwe ngabemuli yakhe njengendoda uqobo njalo ebithanda ukusebenzela intuthuko hathi eyemuli yakhe kuphela kodwa lesizwe sonke. Emazwini akhe awethule kulomngcwabo lamhla lapho kulaliswa khona abaphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe, uMongameli Mgabe uchaza umuyi njengomuntu owayekhuluma ingqondo yakhe engancenga imuntu njalo lesibindi sokwenza ayabe ekuhlosile. Umuyi kube nguye obelwisana labelungu ebasa emadala emthethandaba yaphezulu kudaba lokubekelwa kwelizwe izijeziso zomnotho okwabangela ukuphazamiseka kokuqhutshwa komsebenzi lakunkampani yakhe ye-Trinity Engineering. Ukhulume ethukuthele uMongameli Mgabe lapho ephatha udaba lwamabhanga ebeka lolu hlangothi umlandu behlawulisa imithelo edlulisa amalawulo.
How do we ever hope to grow this economy when we undermine the propensity to save by punishing borrowers?
Ungakhula kanjani umnotho nxa sitshontshela abakweleda izimali? Ngiyajabula ukuba abogatsha lwezimali kanye logovernor we-Reserve Bank sebeluhluzisisa lolo daba ukudinga indlela zokulungisa konke okuhluphayo. Ukwamukelwa kokusetshenziswa kwe-yuan ye-China ekungezeleleni kulezo mali zakwamanye amazwe kukhangelele ukuba kuzaphathisa kakhulu kusukela ngomnyaka ozayo.
Umnumzana Patterson Murimoka olilunga le-Bikita West Constituency esigabeni seMashingo uthi unina labanye abanjengaye baphatheka labo kulempi yenkululeko ngendlela ezehlukeneyo kodwa edaniswa yindlela udaba lokungcwatshwa kwabalwa limpi lwenziwa ngayo.
Yena umama wami umbona ngani ulelungelo lokuthi engcwatshwe kona ngale ngoba wakontributa ekukululeni ilizwe lelo ngoba ama-war veterans wona lawo alwani ukuthi babe bengabhekelwa labo mama bethu babe bengasoze belwa inkululeko.
Umuyi umnumzana Agai Georgias obhubhe ngolwesihlanu eseneminyaka engamachumi ayisitshiyagalombili yokuzalwa ubikwa echiye unkosikazi labantwana abalichumi lanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ukusetshenziswa kwemali yakwele China yuan sekuzaqiniswa kulandela ukwesulwa kwesikwelede sezigidi ezingamashumi amane zamadola i-$40 million yilizwe lelo. Lanxa imali le yayivele isithiwe kumele isetshenziswe, iphephandaba le-The Herald lithi uhulumende usezafaka imigoqo yokuthi limali yamukelwe lokusiwa emabhanga nxa umuntu elayo. Kodwa-ke usibalukhulu webhanga lesizwe i-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangujka utshele iStudio 7 ukubana akula okugqukileyo kulolu daba ngoba kudala i-yuan yathiwa isetshenziswe kunye lenye imali yakwamanye amazwe ebalisa idola leMelika, irandi lakwele South Africa kunye lenye nje eyamanye amazwe ambalwa okuguqela iphula. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethe ecobongola ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ya kuyavunyezwa ngoba phela nxa ivele uhulumende kumbe i-Reserve Bank ingazithathe istep yokuthi i-yuan kumbe i-renminbi sekubhasikithi lama-currency sekuku abantu bama-business ama-shops kumbe abanye abasebenzisa izimali ukuthi bona ngokwabo bayivume ngoba wena ungazithathi i-yuan mhambe nayo esitolo engxenye emnikazi wesitolo njengalokhu abakwenza ngamarandi bayala amarandi akubanjwa ngamandla ukuthi uNgwenya ufanele athathe i-yuan ebhenki ayisebenzise esitolo. So kudaba yenye ukuthi nje abantu kazana nje uZulu uza kwamukela kanjani.
Ye kodwa besike sezwa besithi layo ivele ikhona kulezi mali ezingamanye amazwe ezimele zisetshenziswe kanti ukutshintshileyo kathesikwini.
Ye akuyathola umtshintshileyo ngikhola ukuthi abafuna ukukwenza ukuthi njengoba sisazi ukuthi bona bavele bayaconde ukukhangela ngale Mpumalanga babona ngathi ama-Chinese angazi aze ezi ukuthi eZimbabwe sekusebenza ama-yuan bazabuya bebaningi bezovakasha. Kodwa phela bona ama-China lawo babefuna ukuthi babe besebenzisa imali engahlupha ukutshintsha i-exchange for i-US dollar. Lapha nje i-Reserve Bank ithathe nje i-risk ukwenzela ukuthi bazame ukuhuga laba abantu abavela e-China abaqondanga ukuthi basidabulise thina ngoba vele kunasijayele i-US dollar. So ngibona ngathi bona baqonde nje ukuthi uhuga
izaphekele ezivela eMpumalanga.
Yona iyuan siyabona ukuthi ibhalwe ngesiChina.
Ya inkinga ukuthi njengo-60 kodwa inkola baza bekhangelisa ukuthi kuyenza baningi nje banikeze i-current iyuan edenominated ngendlela esizayo. Ngoba ukuze utrayining bayilethe nje ibhalwe ngesiChina akuncedi lutho. Kuyaqala ukuthi bathi baqale bafundise ukuthi amabala la athoni. Lokho ngikhulu ukuthi banesikhathi lakho. Ikho inkinga yakhona nxa ibhalwe ngesiChina ngizwa kuthiwa khona bona bafuna ukukhuluma le research ibhenki enkulu ibhenki enkulu yeChina kumbe bakhuluma ngakho yini ngoba uhlobo lwakhona ukuthi ibhalweni.
Yona isisindo sayo iyuan leyi iqine onganani?
Iyuan iqinile kodwa kayisuze yedlule idola ngoba idola bona ama-Chinese yibe bathwele ama-US dollars amaningi ukwedlula ili amazwe wonke lapha emhlabeni. Kutho ukuthi iyuan nanxa ingena lapha iyabe ingathi iphezulani phezulu kwedola ngoba sokuvama ukuthi nxa umuntu eyithwele uza kwesaba ukuthi engaze ahamba ayeyitshintsha ingadlelwa emashopu. Yabona nje irandi kuthini ngerandi ngoba irandi ngaphaselawo kodwa iyuan ngibona ngathi mina ucinga kwayo kana kutho ukuthi abantu baza kuyesaba ukuthi bengaze bayisebenzise bayangena eshopu bacele sebedanyile zanxa sebentshintsha ngama-US dollars ngoba kuze ahluphe ukuthi bantshintshe ngoma-yuan.
Ubona ungani uZulu uza kwemukela na ukusetshenziswa kwe-yuan lokhu?
Yeqiniso ukuthi ngibona ngathi uZulu bazadonda ukuthi ayemukele ngoba kawasuze babekwazi ukuthi bengaze bayemukele imali yakhona leyo. Nxa sibethi bayachapha besiye eBotswana kumbe ababhadala izikolo ngaphandle kwelizwe abasuze babekwazi ukuthi ubuzima wakhona kunjani. Ngibona ngathi kuza kuba lohlupho engingezokulaphayana and sokungaphambi kweminyaka laphana abantu bazeqala ukuthi bayizwise kodwa okwakhathesi ngathi khona njengangendlela ami njengomuntu ovame ukuhambahamba ansize ibe ngikwazi ukuthi eBotswana kumbe eKenya kumbe e-South Africa bayithatha kanjani iyuan. So ngizadonda kuzangihlupha ukuthi ngiyamukele iyuan yakhona.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezomnotho ubexoxa lapha le Studio 7 eseHarare. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 usiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM le shortwave 4930-12080 laku 15460 kilohertz ku shortwave. Ku Studio 7 Live Talk namhlanje uhlelo lwabatsha ole the connection sikhangela ukuthi abatsha bona bayibona njani ikhisimusi eZimbabwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Ukuze silithinte ecingweni lani lingene kuhlelo. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ibona ngezabathuthela kwamanye amazwe eye-International Organization for Migration ithi inani labantu asebethuthele emazweni awe-Europe kanye labaphephela khona ngale lumnyaka ka-2015 seledlule ibhiliyoni eyodwa okulinani eliphezulu kakhulu lokhe kwaphelayo impi yesibili yomhlaba. Obe umkhokeli wenhlanganiso obona ngezenguqu emhlabeni jikelele ye-FIFA uSepp Blatter ubikwa ezwakale esithi uzophindela kwezenguqu lapho ikomiti ye-FIFA isethula isinqumo sokuthi angaphatheki kwezenguqu okweminyaka ethoba minembili elandelayo. Kisimusi enhle evela kwabe Studio 7 lomnyaka omutsha omuhle oka 2016. Silinika ke ithuba lokuthi libulise izihlobo labangane ku Studio 7 lisitshela ukuthi lijabulela njani ikhisimusi lonyaka endaweni lapho elikhona. Thumelani impiko lirekode ku WhatsApp audio lizibetha igama lalapho elihlala khona ukuze sidlale emoyeni. I-Studio 7 ngeyakho. We'll be right back. Abaphila ngokuzisebenza lokuthengithengisa bakhala ngokuthi likhisimo siyalonyaka ikhanya ingasoze isebenzeke lula ukuze baselele imuli zabo nxa uqathaniswa leminye iminyaka edlule ngoba abathengi bengela mali yokuthenga. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Unkosikazi Shailet Makasa olomkhamba uthi lonyaka ubhekana lobunzima okuthola abathengi ukuthi seqhatshe abafana ababili ukuba bebize abafuna ukuthenga. Umnumzana Elijah Mthemere osebenza ecwayisana labasebenza ngokuzenzela uthi kuludubo olukhulu oluphazamisa imisebenzi yabo kusengezelelwa imithelo emikhulu ebuhlungu ikakhulu ngesikhathi esinje sikhangelane lekhefu elikhulu lekhisimusi.
Ungathingi izinto ubuye lazo eboda laphana uyabhatala 40% and above ukuthi ungene iprofit yakho siyiphelile ukubhataleni kuleyi i-40%. Besicabanga lathi ukuthi ihulumende bariduce ama-interest eboda laphana ukuthi abe ku-20%.
Okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Informal Economy Association unkosikazi Lorraine Sibanda uthi sikhuluma kanje abasebenza ngokuzenzela baphethe gadadala singena emingceleni yelizwe okungaphazamisa imisebenzi yabo.
Kuyabe kubaliwe kubalwa izicathulo eziku-4. Nxa usuthe wabanjwa ule more than 4 sekusitsho ukuthi thathelwa lezo mpahla okutsho ukuthi yikuluza okukhulu kakhulu.
Umnumzana Obeti Dube othengisa insimbi elungisa njalo lamatafula okudlalela esedolobheni elikhulu leHarare uthi noma izinto zivamile ukuhlupha ngomumo wezomnotho kuleli lonyaka kunzima ethi nga uhulumende uyanceda ngezikwelete.
Lo nyaka sokusuke kwaba wesi government nje nga iba le fairness ebantwini bayo lanxa ikweledisa abantu ikweledisa umuntu everybody in general not ukuthi ababeqondane laba abazana labo.
Umthemere uthi noma abazisebenzelayo bengathola usizo olunje lokhe kule nkinga yokusilela kwemali ngokwayo labantu abangathenga okuthengiswayo ngendlela ezwayo.
Ukuthi bathengisa kathesi kakula mali elizweni, ilizwe lonke sibili kakula mali. Even bethengisa kabatholi lutho, imali ilitshwane. Ikhisimisi lonyaka kayiso Khisimisi. Kasisayiboni njengokhisimisi, sayiboni ikhisimisi leyi ngama 10 years, 30 years back. Ikhisimisi sibili besizwa ngomudumo ibuya ukuthi ikhisimisi sibuya.
Noma kunjalo abathengisayo lokhe beqhubekela phambili bezama ngayo yonke indlela ukuba bethengise konke abalakho. Iningi labantu lasuswa emadolobheni besiwa endaweni ezikhatshana labantu ukuze beyosebenzela kizo. Abanye bagcina betshiya imisebenzi enje ngokuhlala begijinyiswa ngamapholisa kamansipala. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Sanibona nivalaleli lapha ke likhuluma nayo Benedict Mhlapo ngisithi Khisimusi enhle, Khisimusi elijukela. Thina ke lapha eGoli siyayigroova vele siqala kudala sazi lina ke ukuthi limise kuphi kodwa ke silifisela inhlanhla iKhisimusi enhle, Khisimusi elijukela. Licabange lonke ke ukuthi labo baphuza ke hatshi ukuphuza bese senza izinto ezingasizo ke labo bashayela izimoto ke lani. Qaphelani ukuthi mase lichayela izimoto lingachayeli lidakiwe phela ngoba kuyingozi kodwa ngisithi kini hayi lidle sibili lingayixoleli ngoba lathi ngapha sithwalisa nzima sithwalisa amagaba avuza eGoli. Ngoyena uke uBenedict Mhlapo ngisithi hajike nisale kahle.
AbeZimbabwe ikakhulu abamnyama kakhulu bathi bathola senzima ngamapholisa eBotswana ngesikhathi besiya ekhaya ngaleli kefu leKhisimusi. Abanye besithi amapholisa ayabanqunula edinga imali yokuthi bahlawule ukuhlala eBotswana kungekho emthethweni. Umthetheli zindaba yethu uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Ukubuyela ekhaya kuningi leZimbabwe ngesikhathi sekhefu lekhisimusi kulithuba elinzima esikhathi bedlala amacatshana lamapholisa eBotswana abhahileyo ezindleleni. Abomdaka omnyama bakhala ngokusukelwa amapholisa amahlana noma nje bengadalanga cala ngoba amapholisa ayicabanga ukuthi ngabeZimbabwe baseBotswana ongekho emthethweni. Unkosazana Mavis Moyo ucela amapholisa emgwaqweni ukuthi aphathe bonke abantu ngokufana ungakhathalekile umbala womuntu.
Lapho eBotswana nxa ungagqokanga kuhle njalo ukhanya ngani umnyama. Amapholisa akumise ukuza izinto eziningi, i-passport, i-license, izinto ezinjalo kukhanya ngani bayisa abantu abamnyama becabanga ukuthi engxenye bavela kwamanye amazwe. Ngakho siyafisa ukuthi ngaba amapholisa aziphatha ngokulinganayo. Lokho kuyasicasula sibili ngendlela emangalisayo. Kumele baphathe abantu ngokuhlonipha.
Kukanti umnumzana Mbulelo Sibandala akuboni kuyindlela eqondileyo yokudinga abadala amacala esithi inketha bechabi ngenxa yombala ayilandawo esikhathini salamhla.
Ungathi lombala omnyama njalo ungagqokanga kahle, amapholisa eBotswana le tendency yokumisa kubuze ipassport asuma njalo conclude ukuthi uliforeigner.
Kukanti ayisibo bodwa beZimbabwe abathwalise nzima amapholisa eBotswana ngenxa yombala omnyama. Abanye beBotswana bathi labo bazithola besemiswa kudingwa amaphepha okuhlala elizweni. Icala labo liyukuthi abamhlophe ukhalelwe kubaTswana.
Kuba maru mapolisi arna mabuzana haidi kule dikhani di tatela. Bago imisa bukuna.
Ama polisi alapa ayahlupa. Uma umnyama. Bacabanga ukuthi ungumZimbabwe kumbe ungumZambia. Kuyilo ubandlululo olungalunganga.
Kusenjalo iningi eselingene indlela lisiya eZimbabwe ekakhulu abanye lamaphepha bakhala ukuhlukuluzwa amapholisa kule mbiko yokuthi abanye banqunulwa emngceleni weRamakhobane amapholisa ayidinga inhlawulo. Unkosazana Joyce Nyoni uthi yena ukubone ngawakhe abanye benqunulwa behlawuliswa amakhulu amahlanu amapula ongamadola emelika amathumi amahlanu.
Awuhambe ngamapholisa asecha efisa ukuthi athole labo abangalamaphepha. So ungathi ku-trick mbijana ukuya ekhaya though kuyisikhathi sokuthi abantu bayekhona.
IBotswana iqale umkhankaso wokuthi abangena elizweni ongekho emthethweni ngenyanga edluliwe ngesikhathi iningi leZimbabwe lungiselela ukuyahlana lesihlobo labangani ngesikhathi sikakhisimusi. Amapholisa wona athi lo mkhankaso awukhethi mhlobo ngoba ujonge ukwehlisa amacala adalwa ngalesi sikhathi. I-Studio 7 ayenelisanga ukuthola isikhulumi samapholisa uChristopher Mbulawa phezu kodaba lokunqunulwa kwabanye beZimbabwe. NginguMartin Gwenya wendaba ze-Studio 7 ngisabulungile eBotswana.
Soko isikhathi ke sokulibalela imbiko esithola nge-email, i-Facebook kanye lange WhatsApp. Okwamanje wathi sikhangelele owaqala uthi linjani basakazi, ngingajabula kakhulu mali phila mina ngithanda ukubingelela bonke abafowethu abasemahole abathi usehliselo bhekisipho. Bonke laba ngabakonkomo emagondeni ngakhohlwa udade osegandabezi. Ngithi musakini yimi. Yimi uMakhosini Nkomo elubuze ngiyabonga. Inkosi ilibusise ngomsebenzi wenu. Siyabonga Nkomo. Olandelayo umlaleli uthi linjani basakazi phambili ngomsebenzi siyabonga. Amhlophe ngokugedelwa amanzi enkayi esibuyo abantu bebethwele avuzayo amagabha ngamanzi. Siyabonga uma lingabala emsakazweni yimi umkhululi Sibanda khona le uZulu Boy enkayi. Umlaleli wethu olandelayo uthi linjani basakazi phambili ngomsebenzi siyabonga amhlophe ngokugejelwa amanzi ngiyiphindileleyi. Umenzelwa Ngwenya uthi salibonani basakazi beStudio 7 siyajabula ngomsebenzi wenu omuhleli wenzayo ibambeni kanjalo. Ake ngibingelele kulaba abathi umama una reason unamahlanguli unavelani uthandeka uKenias nabo bonke abangaziyo ngithi abaphile nje. Isikhathi sethu asavumi balaleli wothi sigqibe lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngupraxedis Jeremiah.